So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 5 kuMpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili
ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhethini lekhisimusi
inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi
sibakhuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni siyabe sibazamela imizamo leyi njengabo councilor babo esigabeni
uZulu uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa Kwezemidlalo iMorocco ilolota iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i-2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikhwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela siya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle la kancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 Mpalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba injwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenzi abasolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa lendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi kusiyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo libona zikhuphula ama fees
Izikolo ngobuningi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu. Kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi. Kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo. Siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi zizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphephandaba leNewsday libike ngempelasonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilo mkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto, ukansila ka Ward 26 emganwini kwabulawayo, umnumzana Mpumelelo Moyo, uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni. Siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni, o councilor abe CCC, o councilor abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazwele usiza abantu ezigabeni. Sibakhayela ukuthi singathi nge Saturday umgqibelo batshone bedlala ibhora kulama teams ayi 10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved kuma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli. Sikhangele ukuthi going forward sicontinue sibasupporta ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale engutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama-drugs zonezi. I-tournament leyi adiqhuquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament leyi yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma-drugs la ingozi. Njalo laba abangakaqalisi ukuwasebenzisa besibaxwayisa ukuthi bathethe iziqhinga kumbe esingathi i-decision eqondileyo ukubana behlukane lama-drugs. Sibakhuthaza ukubana bengabi-tempted ukungena kuwo noma ama-opportunities. Sibone ukuthi elizweni wakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma-drugs acine balimaza. Besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step, a good decision ukubana betshiyane lama-drugs bengangeni kuwo. Sibabonisa ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengokhansela wabo kuwa-26 emganeni kobulawayo, bebuye ngibadingela ama-opportunities okuthi betshone bezilibazise ngawo. Ngoba abantwana they're hard working, bengikhuluma labanye abathi khansela thina sagraduata ngama-degree lawa lalawa atshiyeneyo. Ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama-youth angafundanga, kodwa ngamantu abesigaba ama-youth afundileyo kodwa aswela ama-opportunities. Ekugcineni agcina sebone ngani ama-drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo, angabaphilisa, yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu, ukuhlukuluzeka ngezanu-PF elizweni, beswela ama-opportunities, bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi e-industry, bengakwazi e-factory, bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama-qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukhansila ka-Ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. Ikroniko yona ithi umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlandu womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Injani ninjani studio 7 ayithinesiphilile ngapha siyezwa yazizani behlulo kwayo ngoba litsholanga liphilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo bachaya abantu. Kambe khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthiwe bachaye abantu wale, usasa kuthiwe bachaye abantu wale. Uyabe usithi ngubaba seloqondileko ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube lokuthula. Hhayi, lokhu uvele ngumnangagwa vele. Hayi, mnangagwa ngoba sesale ukuthi waphathe kakugugula unto ngokwabo vele kokwenza izinto besale.
Balubonani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziliqiniso. Siyabonga, sibonga kakhulu. Mina nje ngihlala ngesikhalazo nje ngomnangagwa. Uyabona into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola, akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhotha ukuthi lasi ngenza isikhiwo esikhuluma isikhafula made eliphephephephe ekhuluma isikhiwo esingazwakaliyo izeteacher. Uteacher nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kula miti bhedlela zifile, ziyathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hhayi mnangagwa mani, wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hhayi zano nje akesebenzisa ubuchopho. Umgwaqo kufile kodwa apha emabhodi asithathele imali zinqubunqubu zezimali. Siyenzani kati imali leyo? Hayi ngicala ke lifunde yami la, ke lifunde, ke lifunde la. Uba umnangagwa lakayizwe asobaba vele kimi lo mdala lo mnangagwa lakayizwe. Ya namba yakhonale khonale khonale ungaziwa khona umuntu futhi angezifihli mbe yakhonale.
Linjani Studio 7, linjani banjani abanye? Salibingelela lonke uChris Gande kumngameli bonkosisa abakhuluma lapha ku-Studio 7. siyajabula ukuthi isinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle. Hayi, izani kayekela ubutsotsi ukuhamba labantu. Bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imithingi yabo babatshaya abantu. Bahlala imithingi zabo bethuma abantu ukuthi lina mayunithi sizalinika imali yezikadi libe selinithi bashaya laba be-3PC ngababona bekhampena. Into eyayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba. Babehlangana emahholu, bengena emahholu bekwenza lokho. Bethatha ama-ovethi baqhubele izibhamu, behamba ama-ovethi bethi lizwe leli labuya ngegazi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi izanu vele ihlale ikhuluma ukuthi nge-Europa ngegazi. Yinto esilandelwa nguye uPresident Mnangagwa nabalandeli bakhe. Yona leyo into eyayisenziwa nguMugabe bengawina futhi bazabe besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti. Kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba besebekwazi ukuthi bawine ngokutshaya abantu. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7, ngiyalibongelela labalaleli, ngithi congratulations kwabavotileyo ama-3PC. Hayi, siyabonga kakhulu elikwenzileyo, besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kuma-group into ade senziwa ngabantu be-ZANU-PF. Hayi, kuNkulunkulu khona. Sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa yi-AU kuzovotisa eZimbabwe luphumelele, usathane angavimbi ngoba i-ZANU-PF yenza intando yayo shemo. Khathesi kunje bakhontest bakhuba kampenile besithi kuyavotwa ngelast minute ikhothi yabe isimisa sokuthiwa yekunje kunje ikhuluma ama-reasons afile esingawaziyo okungangokuthi ikhothi itshelwe izani nje wavele izani yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini kwenzela ukuthi thina lezikhila silungise sifuna ukuthatha wonke ama-ward ayi-5 ebhinga. Hhayi, kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free. Next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume akathesi kuma-bi-elections kabayenza intando ndiyabo lezeki ikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulwesitoti abafuna ukusenza. Hayi, ebhinga basebenzisa le khothi uNkulunkulu khona lingalahla imbeleko bantu bebhinga. Silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo. Hayi, konke sikunikele kuNkulunkulu, kunjalo vele empini kodwa sizonqoba.
Ndivuka njani Studio 7? Ndivuka thabasakazi bethu. Hayi, siyabonga kakhulu, sifisela inhlanhla lokuhle ukuthi uNkulunkulu ngaye sigcinela lina kakhulu elisibalele zindaba zethu. Ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota, please. Abantu abayevota ngelungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu. Abantu abayebhalisa ukuvota sibili, asikhuthaza nanyani sisebhalisa ukuvota sizilungisele sikufisa. Singahlali ngezandla abantu bakithi, please. Sabe sebhalisa ukuvota ukuze into zonke zisihambela, singahlali singabakhalayo njalo nje izikhathi zonke. Sambeni isikhathi ngesethu kathesi, ngesethu ukuthi esikufunayo sikukwanise. Asizameni ngendlela zonke sibantu benkosi, siyebhalisa ukuvota. Mayuthi badala konke, sikumandlini ngezinyawo. Engabe lokuvila engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lekhazekubeseezalolokhu kusenzakala kufanana soze kufanana sambeni sebhalisa ukuvota. Isikhathi sokutshintsha manje kathesi, isikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo. Ngiyabonga kakhulu, ukhuma ngosifanda kwalobusana.
Salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Siyacela please dubeko sibandala kuye nisebenzele iphathi. Hayi, ningabi lokhu nikhuluma ngomlomo angani liyasebenza. Awubheke ebhinga manje zidlulele ukumbi lapho. Kanti umsebenzi wenu yini wena? Hayi, niyakhankasa suke lapho likhohla abantu lihambe lithule lithizi. Hayi, liyasidlisa mani dubeko sibandala. Hayi, ake lizame ukuba ngabantu. Hayi, siyasola singabalandeli. No. Lingakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo. Hayi, ibhingi siyathathwa izana. Hayi, Dubeko sibanda. Hayi, okwenu kukhuluma ngomlomo kuphela, angalizayenzile enkulu. Manje sidliwe manje, shuthi lama-election adlayo siyadliwa phela. No, asiyithandi le nto le singabalandeli. Hayi.
لا
labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuskei River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngodlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezijeziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezijeziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Kwezemidlalo, iMorocco yilo lodwa iqembu lasezwekazi le-Afrika eselisele kumidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal i-England nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi isingenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqekilana khona lentshantshu eziphethe inkezo ye-World Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka 10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yiNetherlands le-Argentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka 9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma-quarter finals. ELeCroatia lizabhuqana leJapan, kuthi iBrazil yona inqikilane leSouth Korea. Kusasa iPortugal izadlala leSwitzerland kuthi iSpain yona idibane leMorocco. okuyilo lodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi, Senegal bengiyithembile laphana mesithi zayenza ngcono, kodwa hayi kwanya uyalile. ISenegal yenze lokho ababiza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngiwakhangela nje igo yokuqala ngazo uMendi ugoalkeeper ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje, lami ngihle ngasola ukuthi hayi uMendi indlela abahamba ngayo le ngalayisiyo. Sabona igo yokuqala yona leyana bekumele azama ukungcono. I think yona leyihle yabulala i-confidence. So kuthe kuyigo yesitu yona le just before half time, nje few seconds before half time, yahle yababulala i-confidence kuSenegal. Mina besengikhangele ukuthi hhayi Senegal ingahamba ku-half time kuyi-1-0 uyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ukhoja hayi azama ati ha, kodwa kukhanya kwehlulile. Nosaka wabuya wazitshayelela elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje lo babedliwe, badlalile badlalile. Kathesi sikhangelela iMorocco ukuthi iye singaqhubeka la.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi, iMorocco leSpain hayi, mbona iSpain eza ngoba lapho. iSpain loba igcine ingunumber 2 egrupini yayo. I think kuMorocco lapho hayi ayingeke ibe le-challenge kakhulu, kodwa iMorocco itshengisele nje ukuthi nayo iyabuya. Kodwa manje sikhangele nje iSpain yama-stage lawo esesikuwo, kuyaziwa ukuthi igemi le ungadliwa usudliwe, ungawina suwini. And iyathi ibuya kugemi le yambona ukuthi ngabuya nje ixegisiye, yabuya ibophile layo ithe qine ithe saka. And vele abasoze banika iMorocco i-chance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela, yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulowo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la kufinali iphakamise inkezo.
Loba inqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili ma-group stages lapha, naye ukuthi igemu yayinye yabengasela effect nje kuma standings. IBrazil ibisikwazi ukuthi siqhubekele phambili ku-second round, kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine winamagemu onke. Kodwa iCameroon lapha naye yala hayi, angiboni yehlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika ufinal, loba ingasoze ithathe inkezo, kodwa hayi ufinal lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi, IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo lama-players akhona laphana, hayi I think IBrazil ufinal iyafika. Lowi phakamisa inkezo ngakhona kuyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liyiround, sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho, ngoba iFrance ila isingathi ngama-defending champions ayisoze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana leCroatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock, ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo. Kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo Muntunga milinko mo lichone kuhle.